thina njengeqembu le-economic freedom fighters eZimbabwe siyavumelana lokubona kwe-United Nations, umbono we-United Nations lowo, ngoba iZimbabwe ilizwe eliphakathi kwesimo esibi esomnotho. Abantu baswela ukudla, indlala ikhona kakhulu. Silabantu abakuhulumende abasebenzela imuli zabo, bengabantu abangathathi umsebenzi wokusebenzela abantu bewenze umsebenzi wabo wakuqala abazinikela wona. Ngokunjalo abantu beZimbabwe bakubanga elibi kakhulu ngoba izibhedlela zeZimbabwe azisasebenzi ngokugcweleyo, eziningi zakhona seziwohlokile, eziningi zakhona azila mithi, eziningi zakhona azila michina eqakathekileyo. Izibhedlela ziyingozi zona ngokwazo. Yikho umkhuhlane lo nxa ungachaya kakhulu eZimbabwe ungathintitha abantu kakhulu, sibili kakhulu. Yinto leyo esikhangeleyo kakhulu thina singabeqembu le-EFF, sisilwa sikhumbuza uhulumende njalo nje. Sisithi uhulumende kumele afake imali eningi ukuze alungise izibhedlela. Lokhu ukuthi uhulumende agoqe izandla acele abantu ukuthi bayenze, uhulumende yena kungayisuye okhokhela abantu, kumbe ngezabantu bamabhizinisi, kumbe ngezabantu ababuya bezonika uhulumende uncedo. Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani. Kuyafanana South Sudan. Kodwa South Sudan ke bona bebe yilizwe elingathi lingachayeka lalo kakhulu kufanana nale Zimbabwe, ngoba kade besempini esikhathi esinengi. Yikho ilizwe lisazama ukuthi libuye libumbane. Kodwa ke akula zinto eziningi ezinjenge infrastructure, singokuzithi infrastructure eSouth Sudan. Thina eZimbabwe sibe singazathi singcono, kodwa ke uhulumende wethu uyehluleka. Kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibhedlela, bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we-coronavirus. Hatshi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibhedlela emaceleni, eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo. Labangane beziphathamandla zikahulumende bethola izibhedlela ezingcono, izibhedlela ezilemithi. Lokhu siyalwa ngakho thina singama-economic freedom fighters, sithi hatshi, asiyo into omele yenzeke eZimbabwe leyo.
Manje kuyini uhulumende angakwenza ngaphandle kokukhuthaza nje ukuthi abantu bahlale ezindlini?
Kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibhedlela, bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we-coronavirus. Hatshi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibhedlela emaceleni, eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo. Amapholisa okuyiwo okumele ebe yiwo aqhuba umthetho, abe yiwo atshengisa abantu indlela eqondileyo yokulandela umthetho. Kodwa yibo abahamba besiyafaka abantu ezimoteni, begcwale ezimoteni, bebathwala bebahambisa ema-police station. Bengaqakathekisi lokhu esikubiza sisithi social distancing. Kuyasikhathaza kakhulu thina njengeqembu le-economic freedom fighters. Nxa amanzi engekho emalokitshini, kungaba njani ukuthi uhulumende asebenzise amasotsha, eZimbabwe alama equipment amaningi? Bengathatha lezi mbizi ezinkulu ezamanzi, amadramu amakhulu amanzi, befaka emalokitshini, amalokitshi ebe le ndawo lapho azihamba khona ethola amanzi ahlanzekileyo. Kumbe uhulumende njalo engayenelisa ukuthi afake imali eningi, kube nezisebenzi eziningi ezizolungisa udaba lwamanzi, ukuze abantu bahlale belamanzi ahlanzekileyo, bathole amanzi ahlanzekileyo. Lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benelise ukubana bageze, bagezele izandla, abantu benelise ukuthi bevikele, balwisele umkhuhlane.